Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu nomhla ka 2 kuNcwabakazi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngikubona kwami ukuthi khona kathesi bazama ukuthi babophe laba bantu ukwenzela ukuthi khona abantu beZimbabwe bangaphakamisa amakhanda abantu bemzini bekhona.
Ubotshwa amalunga amaningi ebandla le-CCC labalwela ilungelo loluntu eZimbabwe usokuchothozwa ngamazwe entshonalanga agoqela elemelika.
Besizama mpela singamphakathi wakithi kodwa manje izandla zimfitshane. Sincedisana nabasekhaya siqoqaqoqa ama-R200 yabakhona yabanye abasebenzi.
Izakhamizi zakhela ibholoho eMatholeni South lingakhuthwa isigaba somculo iWoza Friday. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa asebenze abaphikisayo abakubandla le-CCC emadolobheni atshiyeneyo abalwela ilungelo loluntu labanye ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu we-SADC Summit ozaqhutshwa kumaviki amabili azayo. Omunye wababotshwe namhla ngumnumzana Jacob Ngarivume, umkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe, umkhokheli we-Zimbabwe National Students Union, umnumzana Emmanuel Stima, umfundisi Kevin Nyamakanga, labakubandla le-CCC wobulawayo Mutare Kariba lamanye amadolobho. Amapolisa athi ukubotshwa kwabo akutsho ukuthi abantu eZimbabwe kabasavunyelwa ukwenza imihlangano. Kodwa abaphikisayo bathi kwenzelwa ukuthi abaphikisayo njalo abasola indlela okwaqhutshwa ngayo ukhetho eZimbabwe nyakenye bengatshengiseli ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-SADC Summit eHarare. Umfundisi Raymond Motsi olwela ilungelo loluntu uthi kuyethusa ukwenzakala kwamanje eZimbabwe.
Abantu beZimbabwe jikelele abamukelanga umbuso wabo ngenxa yokuthi khona kulezinto ezithile ezingacacanga kusukusela ngesikhathi esokhetho lapho imphumela kayimukelekanga ebantwini. Yikho lapho kule problem khona. Ngikubona kwami ukuthi khona kathesi bazama ukuthi babophe laba bantu ukwenzela ukuthi khona abantu beZimbabwe bangaphakamisa amakhanda abantu bemzini bekhona elizweni lakithi ngesikhathi seSADC. Kanti ke ngabantu labana abajwayele vele ukusebenzisa udlame. Nxa kungabantu abasebenzisa udlame kutsho ukuthi yiyo indlela abayaziyo yokulungisa ngayo izinto. Bacabanga ngokuthi khona bangabashaya kakhulu bahlukumeza abantu, abantu bazathula ngoba bayebesaba ukuthi bazabotshwa bavalelwe.
Amazwe entshonalanga akuqela eleBrithani, eleMelika, eleNetherlands lamanye njalo nenhlanganiso zamazwe agoqela e-European Union bachothoza ukwenzakala elizweni. Lokhu kusekelwa ngumnumzana ebhidlela Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association. Kodwa umnumzana Philip Gawule webandla le-ZANU-PF uthi uhulumende uyakwazi akwenzayo.
Singazi ukuthi bona kade begoqe njani ukuze okuqine sokusenza amapolisa ahle babuphi. Ekuthengiselwa kwabo kusho ukuthi kade kulokunye okucathe nje. Akhumbule ukuthengiselwa okunye okwadlulayo Gibson kwanokwacinga abantu betshisa izinto besenzani. So ihulumende ihlale isesabela ukuthi kwesikhathi kungaba lokuganga okunjengakhona kwana. Ukuthi abanye abantu bathatha amathuba nalabo kodwa ukuthengisela kumele kutshengiselwe ngokuthula ama-peaceful demonstrations analakhona. But kodwa emumeni sawubonayo eZimbabwe lokho izolo sibona abantu sebetshisa ama-properties betshisa impahla zabantu besenza njanjani yonke into njenganaliyani. So uhulumende kumele enakekele abantu ngokuvikela le properties zabantu lokuthi kwesikhathi lokungcoliswa nje uhulumende uyabe ngcoliswa nje izinto ezinjengazenezo.
Umphathi ntambo wendaba zekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi bazajeziswa kabuhlungu bonke abafuna ukutshengisela eZimbabwe ngesikhathi somhlangano we-SADC Summit.
Allow me to sound a candid and stern warning to those bent on disturbing our peace and tranquility. Let me categorically disabuse those nursing a misguided perception that the presence of the international community in the country during the summit presents them an opportunity to inflict reputational damage on the country without consequence.
Kubikwa ukuba amapholisa sidinga amanye njalo amalunga ebandla le-CCC labanye abanjengomnumzana Job Sikala okokela inhlanganiso ye-National Democracy Working Group okuthiwa baqoqa ukuthi abantu batshengisele kunsukwana ezilandelayo. Kusenjalo abalwela ilungelo loluntu abane ababuthwe ngolwesithathu eHarare bathi batshaywa kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuba ngamapholisa ensida kulandelwa ukukhitshwa kwabo ngenkani endizamtshineni ebisiya emhlanganweni eHarare eVictoria Falls. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Lokhu kukhulunywe emthethwandaba kamantshi eHarare namuhla obekuthoniswa amacala etheswa umnumzana Samuel Gwenzi, unkosazana namatayi Gwegweza, umnumzana Robson Chere, lo mnumzana Vusimuzimoyo okuthiwa bephula iziqondiso zomthetho owe-Criminal Law Codification and Reform Act ngokutshengisela abakwenza phandle komthethwandaba eHarare okwakuthoniswa amacala amalunga e-CCC angamachumi phose ayisishiyagalombili okuthiwa baqoqa umhlangano ongekho emthethweni. Amagqwetha abo abalisa umnumzana Jeremiah Bhamu, umnumzana Tinashe Chinofukutwa, unkosazana Roslyn Hanzi, lo mnumzana Charles Kwaramba bathe abane laba bahlukuluzwa kumangalisayo ngabacatshangelwa ukuba ngamapholisa ensitha. Bathe unkosikazi Gwegweza wafakwa insimbi emlonyeni, bamthathela umakhalekhukhwini kanye le-laptop, bamthathela le-passport yakhe. Bathe uChere watshaywa ngensimbi njalo begcwele igazi umzimba wonke. Ngesikhathi bemtshaya baberekhoda ama-videos ngencingo zabo. Ubikwa wafakwa phakathi kwamanzi aqandayo etshaywa wakhitshwa inwele zakhe ezinde ngenqamu. Abamthumbayo laba bathembisa ukudlengelwa umkakhe besithi kumele akhulume ukuba ukutshengisela okulakho kwenzakala ngesikhathi somhlangano we-SADC Summit eHarare kuqoqwa ngubani. USamuel Gwenzi yena watshaywa ngamabhama wenziwa ukuba atshaye isilogani se-ZANU-PF esithi phambili nge-ZANU-PF phansi ngoChamisa singabathengisi. Bamtshela ukuba badinga uGift Siziba noTakutswa ngathi wore, baphinda bathembisa ukulimaza abantwana bakhe nxa engatshengisela. Elinye lamagqwetha wethule amazwi la:
we intended to make an application for their bail so that they are released, they immediately enjoy their liberty. The state said no, we are not ready to do that today. They applied for a postponement of the matter to Monday. We resisted the application on the basis that a bail matter is an urgent matter and the liberty of accused persons must take precedence. But at the end of the day, the court ruled that the matter be deferred to Monday.
Umantshi unkosikazi Ruth Moyo uthe abane laba kumele baphenduke enkantolo ngomvulo, ngakho ke bazavalelwa ejele kuze kufike usuku lolu. Olwela amalungelo oluntu esebenza enhlanganiso ye-Zimbabwe umnumzana Stallone Siziba uthi kuyadanisa okwenziwa nguhulumende.
Into eyenzakalayo kathesi ukuthi uhulumende njengoba sikhalele ukuthi kuzaba le-SADC ngamalanga okuthi sikhalele ukuthi njengoba kuyi-SADC amalungelo abantu kumele ahlonitshwe, kodwa kukanti indlela into ezenzakala ngayo akufani. Abantu bayabotshwa, abantu babotshelwa izizathu ezingasizo.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriedenga omele iHarare edayele Senate ekubandla le-CCC.
Sokuhlungu kakhulu ngoba nxa usizwa and ubabona ukuthi batshaywe kabuhlungu njani and batshayelwa into engekhoyo, betshayelwa amanga, sibona ukuthi lokhu ngokuphonga ufuna ukwethusela abantu ukuthi bengatshengiseli. Bona khona vele othe abantu bafuna ukutshengisela ngobani, bakuthole ngaphi? Ngoba nxa sikhangela namuhla kuphela kubotshwe abantu abaphose ukufika kumbe 20 bebotshela indaba zamanga zona lezi.
Kodwa usekela ibandla le-ZANU-PF umnumzana Marvin Dube uthi abantu kumele behloniphe umthetho beme ukutshengisela. Umtshutshisi kahulumende umnumzana Ernest Chirenje uthi abantu laba kumele beqhubeke bevalelwe uhulumende esadinga ubufakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
America, VOA. Izakhamizi zemalindi ekezi lezizalwane zakulindawo ezihlala kule South Africa zibuthanisa imali yokuthuthukisa isigaba sabo. Okwamanje baphatheke kuhlelo lokwakha ibholoho elikhulu kumfula uzamathukela okwaphela khona abantu abambalwa bezama ukuchapha ugcwele. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Izakhamizi zakulindawo zithi sizabona ukuthi intuthuko ngeke ibe khona ngakho zahlanganisa amakhanda zaqala inhlelo zentuthuko. Unkosazi Perseverance Phiri uchaza ngokuthi uhlelo lo lwaqala njani.
Aqala iproject yentuthuko ukuthi sifuna ukuthuthukisa isigaba sakithi. Sasivele sile project ukuthi sifuna ukuthi siyakhe ibridge. Ibridge leli liyasikhathaza kakhulu ngesikhathi sezulu. Sicela uncedo, siyakhankasa kini, sicela uncedo singabantwana khona esesikuhlanganisile kodwa kuyenelisi ngoba sikudingayo kukhulu. Sidinga izamende, insimbi, idizili ukuthi siyakhele le bridge.
Ufula uzamathukela sobulala abantwana bezama ukuchapha ugcwele. Unkosikazi Hlezi Moyo uthi kwenzakala phambi kwakhe.
Abantwana bangu-6 abakhona phesigabeni sami sikaMajerana Ncobe bethathwa umfula nokungasachapheki. So nxa richile lile ngalungiswa sitshengiswa ukuthi amanzi abe sehamba ngaphansi abantwana sebehamba phezulu lezimoto azisadluli nxa kuyukuthi ibrichile idamu beselichitha amanzi izulu lingana kakho.
Umphorisa uNkosazana Nasibo Nkosi Mpofu uthi uqakathekile kakhulu ukuthi kwakhe ibhorokho ngokuphangisa ukuze uvikeleke ukuthathwa kwabantu ngumfula lo.
Umfula idamu lingagcwala kube lamacrack kudabuke amanzi agijima lapho athatha abantwana besikolo. Okwenzakalayo bathatha abantwana ngoba oyedwa ngangena omunye la eselandia. So bathathwa ngathu bahle bafe bonke. Sidinge kwesinye isikhathi sicine abanye singabatholanga. Lakhathi sisilomunye singazange simthole kuzobela lamuhla.
Abatshayeli labo bayakhala bathi umfula lo awuchapheki. Mnumzana Prince Khumalo uthi imota yaphoza yambulala kulomfula.
Fanisa ukutshelela uyetshayelela esayidini vele ushaye irimu. Ngisimeme mangawane bridge ebusinga kwazi uhamba wavela uhambeki. Sikhalazo esilazwe ukuthi sincediswe ukwenza ibridge lakithi lapha ngoba kunzima akuhambeki sokusiza isikhathi sezulu so.
Abathali benqola labo bayakhala ngozamathukela. Umnumzana Nkosi Khona Ncube usebenzisa inqola ethwala inkuni.
Ngiyakuyazini zethu ukuthi thaphi abantu reporters zethu ukuthi
Umnumzana Ethi Moyo emadwaleni uthi zakamiza ziphakame zonke zizenzele.
Ngibakhuthaza bonke nabasemakhaya khona lapha ungasebenzi kodwa ukuba khona kwakho uma kuthiwa kuyasetshenzwa nawe ube khona nabasebenza eGoli angathi abazali bangabatshela phela ukuthi sikhuthaleni uma sikhipha lezi mali esizikhiphayo ukuthi siphathisane ukuthi sikwazi ukuthi size sifinyelele ekugcineni ngoba isifiso sethu uma sibambisene umthwalo uba lula masibaneke.
Uhlelo lolu lwaqaliswa ngumnumzana Sijabuliso Mguni isizalwane semalindi esihlala eSouth Africa.
Isaqoqana sizama mpela singamphakathi wakithi kodwa manje izandla zimfitshane sincedisana nabasekhaya. Sicoqaqoqa ama-R200 yabakhona yabanye abasebenzi bakhona kodwa sathi baphostele noma yini okunabo.
Usobhuku emalindi umnumzana Willie Dube usebenza kuhle lezakhamizi enhlelweni zentuthuko.
Imigwaqo mibi kakhulu. Sizama ukuthi nje kungaba abantu abangasincedisa lapho ukuthi ama-bridge ethu ebe ngcono ngoba ngesikhathi sezulu asihambi. Awuhulumende ngasinceda sibili ibridge leli njengoba sokuyabuya isikhathi sezulu ukuthi ibridge lingabe engasizamela wonke imidlela zokuthi ibridge libe khona. Hayi ngoba siyathwala zima umuntu eselunywe inyoka kwakho ukuthi uyahamba njani esesibhedlela.
Umphathintambo kahulumende obona ngezamandla kagesi njalo engummeli wedala lephalamende yakulesi sigaba seMatopo South umnumzana Edgar Moyo uthi kuqakathekile ukuthi izakhamizi zithuthukise indawo yazo.
I-development asokumelela kuphela okuzavela kuhulumende kodwa kuyikusukuma abantu bezenzele okunye bese bexhaswa nguhulumende kumele baxhaswe izinhlanganiso ezijeneyo kumbe baxhaswe ngabafowabo abakudiaspora. So ngisithanda ukuthi sikhuthaze abantu bakithi abaphandle kwelizwe ukuthi ilizwe ngelethu asizameni ukuthi sihlanganise esingakuthola ukwenzela ukuthi siphakamise leya indawo.
Bathi vuka uzenzele abemalindi esabalenise eMathelen South. Imele Studio 7 ngapha ngaseKZ igama lokwenza Jesus Band.
Siyasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Umongameli Joe Biden nomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris izolo kusihlwa bamukele izizalwane zeMelika ezigoqela intatheli izindaba yeVoice of America ezazivalelwa entilongweni ngeleRussia. Kusenjalo, ele Melika lalo likhulule abantu abambalwa abakweleRussia lakwamanye amazwe akade bevalelwe elizweni leli. Unkosikazi Kamala Harris uzekethiwe njalo ukuthi abe ngumuza ngena kukhetho lukamongameli oluzayo emele ibandla lamademokrats ukuthi njalo umnumzana Donald Trump wayengumongameli uzamela ibandla lama-Republicans. Iqhubekela phambili impi ephakathi kwele-Israel le-Hamas ngesikhathi le-Israel libulala ngamandla abantu eGaza lenkokheli ye-Hamas. Sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Umthetho we-African Growth and Opportunity Act kumbe AGOA uqakathekile kakhulu kubudlelwano bezomnotho phakathi kwelemelika lezwekazi le-Africa, kutsho umphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken kumbiko asanda kuwethula. Ngokuvumela impahla evela emazweni ase-Africa ukuthi ingene kwelemelika kungela mithelo, umthetho we-AGOA uvumela abasungula amabhizimusi ukuthi bathuthukise amabhizimusi musi abo ngokwengeza impahla abayithengisayo. Lokhu kubumba inkulungwane lenkulungwane zemisebenzi emazweni ethu kusukela ePortland, Oregon kusiya ePort Louis eMauritius. Sokuphathise amankampani ukuthi athengise impahla etshiyeneyo njalo abathengi bathole intengo eziphansi lempahla ezitshiyeneyo. Elemelika lidinga ukubumba amathuba azaphathisa amabhizimusi emazweni ethu onke, amathuba azasekela izisebenzi njalo evikela imvelo yethu, kutsho umnumzana Blinken. Abasebenza bezimele baqakathekile kakhulu ekufezeni lokho. Yikho emhlanganweni we-African Leaders Summit sazinikela ekuthuthukiseni ukusebenza ndawonye labazimeleyo phansi kwe-AGOA lezinye inhlelo. Kusukisela ngaleso sikhathi bezisebenzela ndawonye lenhlangothi zonke zikahulumende welemelika ukuphathisa ukubunjwa kwezivumelwano phakathi kwamabhizimusi ele-Afrika lemelika. Izivumelwano lezi zonke ngezemali edlula amabhiliyoni alitshumi lasithupha, $16 billion, kutsho umnumzana Blinken. Enye indlela emqoka yokuthuthukisa umnotho kanye lokusungula amabhizimusi emazweni omhlaba agoqela kuzwekazi le-Afrika yikwakha izakhiwo. Kuminyaka emibili edluleyo lemelika lifake eceleni izigidi ezedlula amatshumi ayisithiyangalombili amadola elemelika, $82 million, eyokuthuthukisa ukuxhumana ngobulembo be-intanethi e-Afrika, kutsho umnumzana Blinken. Sesisebenzise amabhiliyoni amathathu amadola elemelika, $3 billion, ukuqhelisa i-Libido Corridor exhumanisa i-Angola, Zambia le-Democratic Republic of Congo kusetshenziswa indawo ezifikela izikepe, amabholoho kanye lenjanji lemigwaqo. Ubulembu be-intanethi, amandla kagesi lokulima, konke lokho ngenhloso yokuletha intuthuko yezenotho. Elemelika le-AGOA zilokhu zizinikele ekupheni abantu bonke amathuba.
Le imibono kahulumende weMelika. Soke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona iWhatsApp.
Sibingelele lapho ku-Studio 7 lathi siphandle sikwamanye amazwe kumadiaspora. Ubingelelayo ngumodikhayi Ndlovu lapha neChelanyemba. Le nto esixakayo lapha singabantu bakumthokazi ukuthi kanti vele bona ababusi bethu yibo sabehambisa udaba lokubulawa kwabantu bakithi phambili. Abantu bona kuyofu ze bezikhulumele vele kubhadalwane, imiphefumulo yabantu yakuyabhadala. Thina sicela ukuthi yona Studio 7 njengoba ungumsakazi omkhulu emhlabeni usihambisele amazwi ethu kubabusa ukuthi lathi ingqondo zethu zifinyelele ukuthi sibone ukuthi singathuthukisa indawo zakithi njani.
Ningathi tshona njani ma-Studio 7 lo mthokazi wonke nje abasemazweni abasemakhaya. Ngiyathanda nje ukuthi ngibe lembono ngibe ngani ngiyaripota ukuthi siphala senkosi lesi izinduna zethu siyanda izinduna zethu. Izinduna zethu lezi zisalambile ziphiwa amabele. Siyabona amabele ethengiswa ngabangane babo, bona isibo abathengisayo. Abangane babo yibo bayathengisayo amabele. Zisalambile izinduna ezincane, bancane abantwana labo kuthiwa zinduna lezi. Basesebancane sibefunda i-corruption. Into yinduna kufanele ube umuntu omdala ongasela ndaba lezinto lezi zomhlaba. angazi bebashota imali zishota imali induna lezi khanye imali ziyayithanda zithanda ngejive ngene ma-night club induna engene night club ha kuzipha
Studio 7 siyabingelela siyabonga siyadana kakhulu njalo sisethuka ukubona uhulumeni ezanu-PF isikhohliwe ukuthi labo bengena embusweni bonabo omnangagwa bangena nge-demonstration bekhohlisa abantu ukuthi bedemonstrate bekhiphe umgalo ukuthi kungabonakala ukuthi babe mshaya ikhulu mgalo kodwa namhlanje sebejika ukuthi abasafuni lutho ngomuntu othiwa uyatoyitoya nje esithi kawufuni umbuso wabo lokhu befuna ukukhombisa enye nje into yabo engayithandi ngehulumeni kamnangagwa umnangagwa usekhombise yena ukuthi ungintando wayephikisa okwedlula umgabe ngoba umgabe okunye okwe-demonstration layo wayengakuvumi kodwa wayengcono kunomnangagwa umnangagwa uyabopha abantu kabaphume emajeni befela khona lokho ukuthi yini bengaboni ngasolinye layo abantu bezimbabwe bahlupheka amazwe wonke abafuni umhlaba wonke
labo ngabanye babalaleli be-studio 7 besipha imibono yabo Wezemidlalo badonsa nzima abadlali abamele eZimbabwe emidlalweni ye-Olympic Games ekhutshelwa kule France kulezi nsuku. Intethethi zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usedolela lolu daba ngokugcweleyo.
Ophatheka kwemidlalo ye-Olympics iyaqhutshelwa kule Brazil ngo-2016 neyingxenye yeqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uNobuhle Majika uthi vele akusiye wonke umuntu ophatheka kule midlalo ophenduka ephethe imendulo kodwa oqakathekileyo yokukhula emidlalweni.
It's not easy ukuba kuma-Olympics. It's a great hard. Noma kuthiwa kunzima okungana noma kuthiwa kula mali bona woba kwazi ukuthi ufuna ukufika nga in terms of i-sport sakho osenzayo.
EZimbabwe limelwe ngabadlali abancintisa kumdlalo wokubhukutsha uDanielson Cipriano kanye lo Vanda Vestuzen ukuthi njalo Steve Cox yena ubencintisa kumdlalo wokugwedla bobathathu laba baphelelwe ngumphako bengenelisana ukufinyelela imendulo njalo ilizwe selilinde ukuba libone ukuba bancintisa kumdlalo wokugijima baza kuqhuba njani ngokucubungula ezemidlalo uKelvin Ncube uthi kuza kuba nzima ukuthola imendulo emdlalweni wokugijima
i-athletics inzima mase sifuna ukukhuluma iqiniso because kula mazwe adominator e-States, Jamaica vele yamazwe adominator so ngendlela lami engikubona ngayo I think uCharamba maybe sengaphefoma engafika kusemifinal I think uyabiyenze kuhle noma engatholanga imedal because athletics isport ezinzima
abameleli Zimbabwe emdlalweni wokugijima nguMakanaka Yishe Charamba loTapiwa Makarau abancintisa ku-200 meters uRuthendo Nyahora loIsaac Mpofu abancintisa kumarathon olandela ezemidlalo uWinfrey Gumede uthi ukhangelele ukuba uMpofu engenza izimanga
sikhangelele laba abarepresentile izinto zeZimbabwe kulo-Isaac Mpofu ugijima imarathon I think wayenze kuhle lapha eZimbabwe ngecompes marathon so lakhona ngale mhlawumbe uma-Olympics ayesikhawuthi represente izwe
intatheli zindaba yezemidlalo ubuhle benkosi Ncube laye uthi uMpofu nguye akhangelele kuye
kuteam yethu yezimbabwe i-athletics kakhulu sino Mpofu laphana and as a fan of i-athletics ngikhangelele ukuthi laye ayenze kuhle emdlalweni wakho wokugijima
enye njalo intatheli zindaba yezemidlalo uPraise Dlangama uthi imidlalo ye-olympics uyilandela kakhulu ngoba imnikeza ithuba lokuzwisisa eminye imidlalo
kakhulu ama-Olympics ngikhangelela ama-sports ona lawo esithi ngama-minority abalisele o-tennis o-basketball o-swimming o-hockey o-volleyball sisikhathi sokuthi lami funda ama-sports ona lawo so ngiyabe ngijabula ngangibona ama-sports ona lawo ama-Olympics and
ngomvulo mhla zinhlanu kunyanga kancwabakazi uCharamba loMakarau bazaphatheka kumncintiswano we-200 meters ukuthi mhla zilitshumi uMpofu uzancintisa kumarathon ikanti uNyahora yena uzagijima mhla zilitshumi lanye ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Abadala bathi ithulelwa ebandla nanti thiwa mahlabezulu kuhlelo live job maviki wonke ngomvulo kusiya ngolwesihlanu sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele ingxoxo ezijulileyo lengcwethu zezombusazwe ezomnotho ezokulima ezabesifazana abasakhulayo lokunye ngolwesibili silani ke nje
lilami uThabo Kancube ontanga Let Us Connect and Network kuhlelo The Connection
ngolwesithathu ke
kuhlelo Diaspora Forum lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe lilami uNtungameli Nkomo ngizophisana noJonga Kandemiri
Ngolosine khona kwenzakalani?
Sicela kweziphathelane lentuthuko kuhlelo aseyihluzeni bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga. Sizophisa nalo munye wami uMavela Simhlanganya huye.
Ah, sihlanganeni kulethongo 8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku Studio 7 A Voice of America. Sisakaza ku radio, ku Facebook na ku webpage yetu ethi www.voandebele.com.
Le Studio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America e Washington. Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi kaMsikandi uNoel Nyoni ozibizwa njalo ngegama lokuthi igeza likamanyoni. Lapha uphethe isingli yakhe elesihloko esithi Salibonani. Nangexoxa lo ntukameli Nkomo we Studio 7.
Salibonani, but salibonani, yai. Ngumtshana lapha endaweni esetshulotshulo kuvikodango kuhlala ngihlala ekhezi maphisi esigabeni sasemaritshi. Ya umculo ngipela ngilesikhathi eside ngidosa mpela but isikhathi ukuthi ngirekhode bengaze ngithole kodwa ngiqale ukurekhoda umnyaka lo ophelileyo nakhona ngikhiphe i-single track but this year ngiyathembisa December zabe ngikhiphe i-EP ngaqala ukuyifaka kuma-online.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ya, ngokucula ngicula ngikhona lapha kona seJohannesburg. Ngihlala ngihlala eDeepsloot. Inamba yami 083-97-97-542. Inamba engitholakala kuyi-WhatsApp njalo futhi inamba yakhona lapho engitholakala khona.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Hayi, abalandeli basedayi seyifikile mpela igeza likamanyoni lifikile. Ufana khona apha eDavos endaweni esimaphiso esigabeni sasemayeni.
Siyakuzwa mfoka unyoni wazi wasikhumbuza umuyi phela ubheka umuzi luthuli ushaya mfanekayo usifakile isikhonkhwane lapho kulevito kulingakhohlela namhla sixoxa ngokubotshwa kwabantu eZimbabwe kulungiselela umhlangano we-Static Summit. Hayi ke lamhlanje nje sima lapha kuhlelo lwethu lilaleli phela i-live talk lingalali kunamanje Lo ngumthembu sithembayo uKips Dube. Lilale.